Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpalakazi 2022 ngokifstube. Endabeni zethu namhlanje. Umnumzana Douglas Monzora ukhethwa ukuba ngumongameli webandla le-MTCT.
Umnumzana Lamandla lapho kuvala nje injongo ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngokugolide osebenza khona.
Ijalo le-Senate likhangelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa lidale le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga amabili asele kwele Melika kulandela ukugqiba kwabo uhambo lwabo. Ele-Argentina lingilana lele-France emdlalweni we-World Cup Final. Sarathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo zesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change namhla lenze umhlangano walo omkhulu owe-Congress lapho amalunga alo akhethe ukuba uMnumzana Douglas Monzora aqhubekele phambili engumongameli walo, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Akula muntu ophikise kumbe obencintisana loMonzora kukhetho lukamongameli kulandela ukwehluleka kwamnumzana Morgan Komichi lomnumzana Elias Mzuri abaswela ukukhethwa ngamalunga abo ukuze bangene kukhetho lolu. UMonzora utshele amalunga ebandla leli eHarare City Sports Center ukuba bazancintisa kukhetho oluzakwenza ngomnyaka ozayo. Uthe bazanqoba kukhetho lolu. Esethula impumela yokhetho lwebandla leli, umgcinisihlalo ugatsha olubona ngezokhetho umnumzana Thomas Masingo uveze ukuba uMonzora nguye onqobileyo.
Nominated and opposed. Accordingly, that last candidate Monzora is declared to be elected president.
UMasingo uthi abazancedisana noMonzora emsebenzini wakhe ngumnumzana Chief Ndlovu ozakuba ngumsekeli wokuqala lonkosikazi Pauline Mpariwa osengumsekeli wesibili. Ekhuluma emhlanganweni lo, uMonzora uthe umhlangano wabo namuhla utshengisile ukuba ibandla lakhe liqinisaka. Uthe ibandla lakhe selilungiselela ukhetho oluzayo. UMnumzana Mike Mathe ngomunye wabangeneli umhlangano lo.
Esibona ngani bendawo bengancedisa ukuthi ilizwe leli liye phambili. Kahle kahle into esiyifunayo ukuthi ilizwe liye phambili, athi ama-youth sithole ithuba lokuthi sisebenze. Hayi, njengoba lapha kufunakala abantu ama-youth kahle kahle bebebaningi befuthi. Nxa ama-youth engavuthi kuyabazi. banxa ukuthi singaphuma siregister sokuthi kabe kuzayo.
Lokho kusekelwe unkosikazi Martha Sibindi ovela kobulawayo.
Lapha yi win lose njenge Morocco le Argentina okuke kwayenza kahle. So lapha ku France le Argentina.
Kodwa omunye osekela ibandla leli umnumzana Silas Zakhewu uthi ibandla le MDCT seliphazanyiswa ngabantu abathanda imali.
Letu kwa Silas Zakhewu lo government. So ngiyayiphendeka ukuthi MDC yaphara nekuda kweyi. Some of the people were in MDC. Mabogas.
Kwithi thina umhlangano wethu we-MDC usigcwele abantu abangakhulumi iqiniso. Nxa ngisithi abantu abangakhulumi iqiniso ngithi ukuba basetshenziswa lebandla le-ZANU-PF ukubulala umhlangano wethu, ukutsho uzakhiwe. Umnumzana Elias Mzuri owayefisa ukuba umkhokeli webandla leli ngakhethwanga nguZulu usalungiselela umhlangano we-Congress nomunye wakhe umnumzana Morgan Komichi. Umzuri kabuyanga emhlanganweni lo. Umnumzana Solomon Chikwero nguye osebambe isikhundla somgcinisihlalo webandla leli ebesiphethwe ngukomichi. Uzasekelwa unkosazana Yvonne Msarurwa.
Icala le-Senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjayo ulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa yi-House of Assembly. Icala leli lilakho ukuhlolisisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngozibandlela. Abaphikisa uhulumende bathi zizathwala nzima inhlanganiso ezizimeleyo ibhili le ingenziwa ukuba umthetho welizwe. Kodwa uhulumende uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zihlolisiswe ngoba ezinye zazo zilwisana lebandla elibusayo. Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central ledale lepalamende uthi kuzabhidlika inhlanganiso eziningi ibhili le ingaba ngumthetho welizwe.
Private Voluntary Organization Amendment yiyo umthetho sikile mina engawuamukeliyo, umthetho omubi olisi democracy oyayenza kube nzima ukuthi ama-NGO lapha eZimbabwe asebenze kuhle ayikhululekile. So mase kwenzeka ukuthi kuthini i-Senate sizahlala icubungule indaba ye-bill ley ingayiqeda ukuyidelaya ukuyidibetha lama-amendment ibisiyivotela la ingayiqeda lapho isidlulisa ihanjiswe kumongameli welizwe kuthiwa ngesilungu presidential assembly. Ba i-parliament yajenile ngolwesihlanu iyazi iyevula ngo-24 kuzibandlela. Kutho ukuthi umthetho lo sikhalela ukuthi uzaba ngumthetho elesinedi ngomathi nekutiyeno.
Ye, ngasikhangela-ke umthetho lo obunjwayo. Akusitshele nje ngamafutshane ukuthi uthini umthetho lo?
Intembi ngomthetho lo uyafanana nalokhuyana okuthiwa patriotism bill. Unikeza amandla uminista okurejista nokudirejista ama-NGO abona ngathi asebenza kwezepolitiki. So uminista uyadecide ukuthi i-NGO le ngiyibona ingasebenzi kwama-NGO esebenza kwepolitiki. Umbuzo ubusithi why yena uminista ephiwa amandla okudecide ukuthi inhlanganiso le yenze politics mbaso politics. Lokhu kwenzela ukuthini? Kusasa onke ama-NGO abangathandiyo bona njengeZANU-PF bazaphonga udecide ukuthi le i-NGO asayirejista sesiyidirejista. Okunye banikeza uminista amandla ukuthi abuzisise ngokuthi i-NGO yakhona inikwa mbani i-support isekelo like esemali i-funding support. Kuningi okukhona okwenza kube nzima ukuthi ama-NGO asebenze ekhululekile eZimbabwe. So ngumthetho omubi kakhulu osikhumbuza insuku zeRhodesia zabo-Ian Smith, umthetho ongelani ne-democracy okumele wonke amaZimbabweni angawamukela.
Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lephalamende. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF.
Nyake mbone hivi nikona ni madrodeni baada ya bezi zoni ya bicha ama vulnerable families labo pela chie ama offers ya chie haba jali kube ama widi waba chie nomgabe kwa ukuthi wona ukulisti ya bandara benefita ya wabana kubono umuntu sere njali ya kuhula umuntu nga chile yo odi nga lulu ngedo galo tolu lulu ngedo nye nga odi kona basila bekene wefagana ngobo pururu bango kumbe ngobo tino nguwensha aniswe e chize e kubenje nye mbile chie chine e zina chize okumene odi ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyo izabe uyikhangelinto zonke mina lezo bona emsebenzi yokwenza likwenza yini nomqoqo kumbe selisuka lapho lisenza okunye.
Yes, siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyi ngokubunjwa kwayo inika ke uminister kumbe ngithi umphathi ntambo ohambelana nakhonokho ubona ngezinhlanganiso ezizimeleyo amandla amaningi ukuthi ulakho ukuthi avalise ukuthi hayi yenziwe leyo ayivalwe leyo ayivulwe kumbe senze lokho lanakho ukubona njani khona.
Uminista ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi ubona ama-MPs nxa bengena bangena begqoka amabhathi amaphathi. So lo minista engumuntu wephathi yezanu p f kumbe nguminista embezini wephathi ye-TCC lapha avela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lolo sizo olubuka lama-NGOs lawo. So akula muntu ozavumelekana uminista apho nguvala i-NGO ngenxa yokuthi mhlawumbe uyayizonda nje yena personally kodwa uzevala ngoba izenzo zabo njalo zingasihambelani nani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali omele isebenze khona ngakho esigabeni esithize. So uminista njalo amandla lokho nguvala nje i-NGO ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kumbe ngugolide osebenza khona uzayivala ngoba ibuye ifithi izoncedisa intandard kodwa ibonakale ithinika izimali abantu abantu abazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidiwi lona ngalolaphathiswa laba abamele bephathise bengasaphathiswanga yikho lapho uminista azabuye azenza khonokho. Nxa ungumthakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuki lutho. So uminista kafika pho nguvuka njeba ukuthi le ayivale leyaka ngayivale leyaka ngayivale nxa usenza kuhle iyazenzela-ke kuhle into zayo ingaphanjaniswanga.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu p f besixoxa laye ekobulawayo. Amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi amalunga sizaphinda njalo amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi kulamalunga alo amabili uBrenda Rera loeva Dube abasele kwele Melika abanye babo bebuyela ekhaya. Iqembu leli belethekelela kwele Melika lapho lihambe khona indawo ezijineyo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Dumisane Moyo umqondisi weqembu leli.
Ukuthi kwenzakalani lathi nje asikabi kwazi ngoba sileke singakezwa ukuthi uyitha lo Brenda ukuthi beze benyamalale kwenzakaleni njalo umqondo wabo uyikwini lathi asikabi kwazi ngoba asikezwa from their side. Lapha nje sikuthembayo ukuthi ngabantu lapha abakhona baphila futhi mhlawumbe nxa besizwa siyacela bakithi ukuthi khona besibhalele besitshengise ukuthi khona laba abakhona bayaphila.
Lenzeni ngakho khonokho umoyo ukuthi uzame ukuthi libadingadinge ukuthi libone ukuthi bangaphi?
Okokuqala sabikela u-agent wethu khona ngapho e-United States of America samtshela ukuthi khona kulama members ethu amabili esingaboniyo yo ngoba isikhathi sendizo sasesitshayile. Labatha abathathi abasebephakathi basebe lokudana okukhulu kakhulu so besebe confused ukuthi khona kanti kwenzakalani. So sabikela uagent waseyithela ke emapholiseni awe airport lamapholisa nje jikelele ase New Jersey ukuthi khona mhlawumbe ngabe kulento eyonakeleyo kumbe ngabe begula kumbe ngabe bejontshiwe isigelengiqe kuyabe kungaziwa ukuthi kuhamba kanjani.
Konke lokho ke kutsho nxa sesikhangela iqembu lelinobuntu baba mama.
Ya ukuthi kutshoni nxa sikhangela ke iqembu lenobuntu lokhu okwakhathi sekunzima kakhulu ngoba lathi sisadidekile kodwa ke besike sakhipha ke istatement sisitsho ukuthi hayi nxa kuyukuthi sibili kunjalo ukuthi laba sebehambile laba abane abaseleyo uThandeka Moyo noDuduzile Sibanda noZanele Maninga noJoelin Sibanda bazaqhubeka bezame ukusebenza before bezame ukurebranda igroup kaja ukuthi uculo ungami njalo lapha kade besebenza khona kube kuqhubekela phambili.
Umnumzana Dumisane Moyo umqondisi wenobuntu besixoxa laye obulawayo. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZweli Mkhize lo mongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba omunye wabo ulakho ukuthi amele i-ANC
kuketo oluzayo. Ababili laba kwamanje bancintisana kuketo lukamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress webandla leAfrican National Congress. Ele Russia libomba ngamandla izithithi zomlilo kagesi kwele Ukraine. Abezindaba abe Associated Press babika ukuba ele Russia lithi lizaqhubekela phambili lisenza lokho. Sokwesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla khona ngale ke welupane lobaba uThembelani Moyo ingcweti kwezamasiko esintu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo ba.
Siyaphila baba, dubele njani emsakazweni?
Hayi, siphilile. Akutsho sibili ukuthi kulezi nsuku kubanjwa njani xa sikhangele usiko lolu lokuthi amajaha ayakhuliswa ngomalume labanye abathize. Sokubanjwa njani khonoko kulezi nsuku?
Sokuyisikhiwa, akusenjengakudala umfana litha arali sithi ngaseli ukuthi selibona ukuthi selikhula belikhuluma nomalume kumbe seliqalisa ukuthandana namankazana kumbe selizenzani konke okwemvelo nje belikhuluma nomalume elimazisa ukuthi hayi sikhathi esi malume sokunje empilweni yami manje owawulezi nsuku abafana amasiko abasabalanda abanawo sebesebenzisa isikhiwa njengokuthi babulele abantwana vela basolanda abanabo ukuthi benake izinto zamasiko
singathi vele sebephila ngeWhatsApp kuphela lokulalela nje abanye babo
vele akusekho into emasikweni into esisele nje ukuthi khonoku okukhona wokuthi abantu bonke bethathana belobolana amajaha kuningi vele abasakulanda abanabo sebezigijimela into zabo WhatsApp lezi yokubusitho so kunzima kakhulu ukuthi amasiko kusebeleke ngendlela yangikhona owenzela ukuthi abasakhulayo labo abalandelayo bebekini kakhathele kwezemvelo ezaziphila ngazo ubugugu
pho manje kuvuselelwa njani moya
ngezinga lempilo eselikhona labadala asebekhona sokumele ukuthi sixhumane labo kakhulu ikakhulu thina abadala sise abangani batsha sizama ukuthi bona babangani balenhlonipho abalalelayo sibafundise ukwenzela ukuthi umthonselalana nawo nalo wamasiko ebuntwini bamajaha kube lokhu kukhona kulontulozethekile
ye phosela ukugcina moyo
amajaha sikukhangele nje kakhulu kwathesi impilo abayibambe njengokuthi umuntu olijaha nguye ubaba yindoda umuntu othengiweyo onakekela abantwana odinga imali odinga yonke into so kumele ukuthi khonokuqala kuqakathekile ukuthi isiko lakhe ubuntu bakhe abuqakathekise akubambe akugagadlele imfundiso ayitholayo kwabadala ayibambe ayigagadlele ukwenzela ukuthi ubuntu abantu belokhu beqhubekele kusiya phambili hayi khona lokho esesikubona kulezi nsuku abafana sebebulawa yintengo ebuseni nininini konke bafana sebegcwala entengeni kuphela akwazi lokhu akunamuntu kakhulu
ye lapha-ke besikhuluma lo mnumzana Thembelani Moyo ingcwedi kwezamasiko esintu ukhona ngale-ke elubhane siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa baba Moyo
siyabonga kakhulu
Omanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana kuze insuku esokuthiwa likhefu lekhisimusi namhlanje ke sikhumbuzane ngazo zona lezi izinsuku ezigoqela usuku lwekhisimusi esazi kuyingusuku lokuzalwa kwaJesu namhlanje ke ngithe ke sikhangele ukuqala singakayifika kulo kanye usuku lokuzalwa kwaJesu kule ndaba eyendulela ukuzalwa kwakhe kodwa layo ekhuluma ngosuku lokuzalwa lapha ngikhuluma ngendaba kaJohane owagcina sekuthiwa nguJohane umbhabhathizi lokwana owayebhabhathiza emfuleni Jordani lapho abantu ababevuma izono zabo khona. Ilizwi lethu elanamhlanje ngaleyo nkulumo yokuzalwa sizayithola encwadini kaLuka isahluko sokuqala amavesi amabili 18 lo-14 kufundeka kanje. Verse 18, kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakariya ngokuba isicelo sakho sizwakele, ngakho u-Elizabethe uzakuzalela indodana uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzakuba nokujabula nokuthokoza wena nabaningi bazawujabula ngokuzalwa kwakhe. Siyezwa-ke lapha ukubana lilizwi leli okuthiwa lakhulunywa yingelosi kuyise kaJohane uZakariya owayethethe u-Elizabethi kuthiwa baba lesicelo sokuthi kambe bangazuza umntwana na, ngobana lathi sonke siyakwazi ukuthi abantwana isibe esivela kuNkulunkulu. Bona kuthiwa basebekhulile, kodwa-ke uNkulunkulu wayizwa imithandazo yabo, wathumela ingelosi ukubana iyetshela uZakariya ukubana uNkulunkulu uzawuphendula lowo mthandazo. Kodwa indaba engifisa sikhangele kuyo yile kuverse 14, uzakuba nokujabula nokuthokoza wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Ilizwi lithi-ke wonke umzali uyajabula nxa ethe wathola ingane. Sasizwe inxa zonke indawana zonke kuthiwa amhlophe amhlophe amhlophe, kufiselwana inhlanhla ebazalini lo mntwana lo oyabe esele. Nanku-ke lapha lakho kuthiwa uZakariya ngokwakhe wayezajabula, kodwa kukhulu kakhulu ukuthi nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Umbuzo ususithi bangaki abajabula ngokuthi wena wazalwa? Yebo, abazali bathi amhlophe wakhula, kodwa ekukhuleni kwakho ulethele abangaki ukujabula? Abanye bazalelwa ukuletha intokozo ebazalini nasemphakathini, kanti abanye bazalelwa ukuletha izinhlungu lokuhlukumezeka kwabanye emphakathini. Abanye abathi amhlophe baze bacabanga ukuthi engxenye badlalisa amagama abo ngokuthi amhlophe mhlazana uzalwa, ngoba usuwaphenduka waba ngenye into engafanani lesipho esathiwa amhlophe isipho esivela uNkulunkulu. Ukhona omunye ubaba engaye ngabala kwenye indawo esithi umntanakhe sekhulile senza izinto ezingayishizo, uthi lo mntwana lo kangiphiwa nguNkulunkulu. Ukuzalwa kwakho nge-birthday yakho kulethelani abantu? Kuletha injabulo? Awuzibuze. Asikhuleke baba, sicela ubana usuku lokuzalwa ngamunye amunye kube usuku lokujabula kulabo esihlezi labo lemndenini yakithi. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sawukhuluke uNtungamile Nkomo ungathina yakusasa. Sike sizwe ezabatsha. Namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa loMeli Ndlovu otshova intshelelezane, okwamanje usuka kwele South Africa esiya koBulawayo. Sakwamukela kuhlelo Meli, akusitshele ngohambo lwakho lolo.
Sanibonani, linjani ngezindawo ezitshiyeneyo. Thanda ukubonga isapoti engithola kuzulu wonke ejikelele. Ngibonge lo Dingani Publishers ngokungincedisa lapho okungikhama khona. Izofika Tuesday 20 December 2022 siyabe sifika koBulawayo. Kutsho ukuthi sizofika emini ngo-12. Sizoba lokuphumula amahola ambalwa eGwanda Hotel. Angithi siyazi iGwanda Hotel indlela sisebenzisa u-R101 until ePolokwane, then sicontinue ngo-N1. Singamadoda ayi-6 njalo kule Team Vitality elokungincedisa elokuchova nayo bazojika endleleni, angazi bo bazofika ePitoli or eCenturion, so kuzophuma ngabo ukuthi bona bathini. Sizothanda ukubonga ngicela nesupport kubalandeli izakhamizi obaba omama obhuti osisi ngiyathemba iphupho lami selifezekile uma ngacabanga last year kube lokukhulukhuluma lenkulumo ezinye ezingekho mnandi kodwa mina ngizame ukuthi ngiqinisele ngizinikeze isikhathi njalo bekube nobunzima kakhulu ngoba kusindaba encane ukuchova ibhayisikili usuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kobulawayo kube lomsebenzi omkhulu kakhulu.
Yes, singathi ke ujongeni kuhambo lolu.
So kuzoba le charity or singathi donation ezikolweni ze secondary especially kobulawayo nethemba lokuthi iGuhole High School izothola usizo ngoba kuyisikolo engifundekiso abaningi bazi ukuthi ngifunde eGuhole Secondary School esekhezi emaphisa angithi kulokuthiwa i-charity begins at home ngesilungu.
Ye, vala ngamafutshane khonapho mele.
Ngizothanda ukuvalelisa ongaba elo mbuzo ucingo lwami 27785594792 i-MTN ye-South Africa. Ngizothanda ukuphinda futhi njalo ucingo lwami luthi 27785594792. Ngiyabonga kakhulu. Nisale kahle.
Namhla kuhlelo lwabajabe sixoxa loMeli Ndlovu ojova intshelelezane. Sikhuluma nje omanje usemangweni usuka kwele South Africa esiya kobulawayo. Wezemidlalo iqembu le-Argentina yilo selithethe isicoco se-World Cup kulandela unqoba kwalo iqembu lakwele France. Sikhuluma nje ke basanda kuchaya imbekwa siyabona ke LH Argentina lithele mambuleni amabhola ke amane kwathi ke le France amabili le France ke likhute amabhola amabili njalo amaqembu la abe ujike lobhanqa 3-3 kusiyafika emapetheleni omdlalo kwasungena ke extra time kwaba njalo nje so ke singathi Argentina ilikhokhelwa nguLionel Messi selithetheke isicoco se-World Cup kunjalo ke bathandekayo. Loke umculo ka-Minites uyindoda ke utshaya sibili kuzwele umdumo wamakhosi singagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo umnumzana Douglas Munzora usekhethwe uba umkhokheli webandla le-MTCT idala le-senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owethulwe izolo lwesihlanu lidala le-House of Assembly
iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amabulunga abo amabili. Ele Argentina selinqobe ele France emdlalweni weWorld Cup. Siqhubeka lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo ngenjabulo. Ngumthembo sithemba uGibbs Dube ngisithi hilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.